Abalimi bathi kulezi nsuku uhulumende wobuTswana akathandabuzi ukudubula inkomo zabo zinceka umngcele zingene phetheya. Umnumzana Somandla nathi kude kudala ukuthi inkomo zichaphele kwele buTswana ibuyadinga amadlelo aluhlaza, njalo lokhu kubangelwa yukuthi ucingo lomngcele luyatshontshwa luphinde luwiswe zindlovu.
Lapha ande bakhala ngokuthi uhalwa, so uhalwa lolu luthathwa ngabantu abazela somewhere out bengasemlageni, umuntu uyabuya just ngenqola abuya thwala hambe ngoba kathesi lendlovu isenze njani siyawuthi. Inkomo phela inqabeleki ukuthi ungathi hayi wena buyele emuva ngale kunjani, asikho kithi ngoba last week bebetshaya why, so kusho ukuthi kathi sikwalokho bekhwele.
Owelusa inkomo umnumzana Bhekizita Gumbo, sengicebe ngayinyama ngolwesithathu kuleviki ngemva kokudutshulwa kwenkomo zakhe ezimbili. Uthi uzidonse ezibhebhe emlilweni njalo sezintathu esezivulewe phakathi kwamaviki amabili.
Yena lezi le 3 days ingekho ngayibona ma bezidubula bayidabula phakathi ani bebasela ke khonapho basinkakade yomlilo omkhulu beqeda lapho sebelinde le nyama lesi ikhiphe emlilweni. Ngibala kwabona ukuthi inkomo zami full lana okuqala yatsha le yaphela du akulasilapho esatholwayo le ezi-2 lezi ngazo futhi zitshe futhi same story ambothi akwenzi.
Umnumzana James Khumalo ngomunye walabo abasemlageni kushashe uthi sebedlele evalweni ngoba besesaba ukuthi inkomo zabo zingadutshula iloba nini.
Khathi sikulezinye zami zingaziboni ezingu-3 seziqawunti ngabona zidutshule ngoba selamaviki amathathu ngazikhuta emangweni sebedubela inkomo eningi kakhulu ngoba ngapho enambatheni kuthi badubule 25 kwezokuthi lapho bazodubula 2 kwezokuthi laphana bazodubula 1 namhla badubule 2 sizawuthi ngale eringini badubule 4 kwezodubula ezomunye 4 bahle bathutha abantu babona bethuba ekhaya.
Umnumzana Julius Dube uthi loba nje bebengcotshwe indlebe lugatsha olubona ngokondlwa kwezifuyo kuleli olwe-vetinary uthi basuse inkomo zabo emlageni kunzima ukulithatha leli nyathelo ngoba kungela madlelo emakhaya abo.
Akuselula, ingcele wethu vele ngumfula, kufanele zinganathi emfuleni zingakhukhukeli ngalo. Manje inkinga esibhekane layo thina ngapha lonyaka sine-drought, ubona kuwo ngalo kuhle. I-vetinary yakithi yavela yasitshela kthi abasana bazabulala inkomo lezi ngoba zingachaphela phezulu. Ungena usekho sizobo ziyadilisa ngakumbe nezinkomo bayazibamba bathi khiphana imali thathathe inkomo zenu ngakungcono kunokubulala.
Ukudutshulwa kwenkomo lokhu kuzathiya iningi lingabayanga ngoba liphila ngokuthengisa lezi nkomo ukuze lithenge ukudla, kutho umnumzana Alexander Bebe.
Sesibulawele izinkomo ngobuningi, so kusho ukuthi thina sizasala sesingasela nkomo ngoba nginje ngingaka nginje nxa ngiqedele inkomo zonke lezi ngizaphila ngani mina, vele ngiphila ngazo zina zinto. Khalaza ngokuthi uhulumende sithi eyangakithi ngapha kayikibona ukuthi thina kasibulawela nkomo ezebeTswana zigcwele khona lapha ziyanatha zihlangane ndawonye lezi ethini, kodwa bona kula ngisho leyo jiyaka inkomo yakuyabulawa.
Umqondisi ogatsha olubona ngokwendliwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni umnumzana Enathi Ndlongwa ubike ekupheleni kwenyanga edlulileyo utshele buTswana selidubule inkomo ezifika phose amakhulu amabili 180 labo babhemi abedlula ekhulu 109 endaweni ezincelane leButswana ezivalisa iMashaba eGwanda kobhewula leKhezi. Obona ngokukhishwa kwempiko kugatsha lwezokulima kwelebuTswana uNkosazana Berhutso Rabasha ebengakaphendula imibuzo ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Uhulumende weButswana wathatha isinqumo sokudubula inkomo zakuleli ezeqa umngcele njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane womkhono we-foot and mouth. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiyokushashe emngceleni weZimbabwe leBotswana. Albert Ngube.